liyini iqule libusayo labofakazi bakaJehova. Iqule libusayo liqembe elincane lamaKristu akhulileyo aqondisa umsebenzi wabofakazi bakaJehova emhlabeni wonke. Umsebenzi wequle libusayo ugoqela okulandelayo. Libona ngokulungiswa kwamabhuku akhuluma ngeBhayibhile, imihlangano kanye lezikolo zabofakazi bakaJehova. Baqondisa umsebenzi womhlaba wonke wabofakazi bakaJehova ngokukhangela umsebenzi wokuthumayela, impahla loba okunye nje okunikeliweyo. Iqule libusayo lilingisela abapostoli labadala ababeseJerusalema ngekhulu lokuqala. Futhi abapostoli laba babesenza izinqumo eziqakathekileyo ezazinceda ibandla lonke lamaKristu. Imisebenzi 15:2. Abapostoli labadala bekhulu lokuqala babengasoba khokheli, yikho lequle libusayo kalikhokheli inhlanganiso yethu. Baqondiswa liBhayibhile futhi bayazithoba kuJesu Kristu njengoba ebekwe nguJehova uNkulunkulu ukuthi abe yinhloko yebandla lobuKristu. Angobani amalunga equla elibusayo? Khathesi amalunga equla elibusayo nguSamuel Head, uJeffrey Jackson, uStephen Lett, uGerrit Loesch, uAnthony Morris III, uMark Sanderson, loDavid Splain. Basebenza emahofisini ethu amakhulu aseBrooklyn, eNew York, eUSA. Lihlelwe njani iqula elibusayo? Iqula elibusayo lihlele ukuthi kube lamakomiti ayisithupha ukuze akhangele umsebenzi wethu, futhi ilunga ngalinye lisebenza ekomitini eyodwa kumbe kwamabili amakomiti la. Ikomiti yabahleli ikhangela izindaba zomthetho, izindawo eziyabe zehlelwe ngumonakalo othile, izindaba eziphathelane lokuhlukuluzwa kwabafowethu ngenxa yokholo lwabo, kanye lezinye izindaba eziqakathekileyo ezithinta ofakazi bakaJehova. Ikomiti ebona ngezisebenzi ikhangela ngokunakekelwa kwamalunga emuli yeBetheli. Ikomiti ebona ngomsebenzi wokudinda ikhangela umsebenzi wokudinda lokuhanjiswa kwamabhuku, ukwakhiwa kwezindawo zokukhonzela, amahofisi okuhumutsha lamahofisi amagatsha. Ikomiti yenkonzo ikhangela konke okuphathelane lomsebenzi wokuthumayela kwevangeli lombuso, uMathewu 24:14. Ikomiti yokufundisa yiyo ehlela lokho kumele sikufunde emihlanganweni, ezikolo kanye lasezinhlelweni ze-audio lezevidiyo. Ikomiti yokuloba iqondisa kubhalwa kwamabhuku asekelwe eBhayibhilini kanye lalokho kufakwa kuwebhusayithi, futhi ikhangela lo msebenzi wokuhumutsha. Kanti njalo iqule libusayo liyahlangana maviki onke ukuze likhangele izidingo zenhlanganiso. Emihlanganweni le, amalunga alo ayaxoxisana ngalokho kuthiwe liBhayibhili, futhi avume ukuqondiswa ngumoya ongcwele njalo avumelana kulokho ahlela kukwenza. Ngobani abancedisa iqula elibusayo? Iqula elibusayo lincediswa ngamadoda athembekileyo. Amadoda la ayawazi umsebenzi wekomiti afakwe kuyo, njalo angena imihlangano yaleyo komiti maviki onke. Lanxa amadoda la engenzi izinqumo, apha iqule libusayo amacebo kanye lolwazi oluyabe ludingakala, futhi ayalandela lokho kuyabe kuhlelwe yikomiti, njalo abone lokuthi kuyabe kuhleliwe kuyenziwa yini. Iqule libusayo lingacela amadoda la ukuthi avakatshele abazalwane ezindaweni ezijiyeneyo emhlabeni jikelele, kumbe ukuthi enze izinkulumo emihlanganweni efana naloqakathekileyo owenziwa minyaka yonke kumbe owegileyadi. Amabizo alabo abasiza iqula elibusayo. Ikomiti yabahleli uJohn Ekran loRobert Wallen. Ikomiti ebona ngezisebenzi uGerald Grizzly, Patrick LaFranca, Daniel Molchen loRalph Walls. Ikomiti ebona ngomsebenzi wokudinda uDon Adams, Robert Butler, Harold Cocken, Donald Gordon, Robert Lucioni, Alex Rainmuller loDavid Sinclair. Ikomiti yenkonzo Gary Bro, Joel Delinga, Seth Hyatt, Christopher Mavo, Baltasar Pella Jr., William Turner Jr., Robert Wallen loLeon Weaver Jr. Ikomiti yokufundisa Ronald Cousin, Kenneth Flodin, William Malenfant, Mark Newmay, David Schaefer. Ikomiti yokuloba Robert Seranko, James Manz, Isaac Murray, Gene Smalley, Lord John Wischak.